Iningi labantu edolobheni lakobulawayo liphume ekuseni lilesifiso sokuyathola amagama abo ku-voters roll. Lathola izisebenzi zezek lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zibira ngomunye wabavukela endaweni ezivukwe ngabezek kodwa uhambela ize.
Akula muntu othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukuchecka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo uMangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina ngithemba tshela inyongongalo ngabatshela ngathi mina okutho ukuthi lina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi ukuphatshana okunganani. Khathesi abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani li-announce leni into yenu leyi libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila weMpophoma Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lathi njengabo councillor siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe but into esithanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle kodwa hhayi bantu bakithi asingadinwa kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation ingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu abenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bert Nico Bebe webandla eliphikisayo le-TCC uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha koBulawayo-ke imitshina kayikafiki sikhuluma kunjenje. Kusho ukuthi ngezinye indlela engxenye izafika namhla ebusuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela-ke kutshengisa engikutshoyo ukuthi-ke i-ZEC ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlangano zabalwela amalungelo oluntu uReverend Anderson Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abe-ZEC abachathisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Kungapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa-ke njengoba bechasi singazi ukuthi isizathu kuyini sibangalela ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kuyenzakala kodwa into esikhangeleyo ukuthi basitshele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ugoqela iHarare ebezibekwe izeki ukuthi abantu bayehlola amagama abo ku-voters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi-ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengenawo uluhlu lwamagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho ku-ZEC umnumzana Yuthole Sligwana ethulele intatha ezindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na ku-voters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo uSligwana yehlule esithi sikhulumele se-ZEC uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation olwaqhutshwa yi-ZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 31 kweNkwezi lonyaka. Ngimele e-Studio 7 igama lami ngenza Jesus Banda.